Mhlawumbe ukungenela kweZimbabwe Human Rights Commission kungabe kudale umehluko nxa sikhangele uhlelo lokuhlatshwa, ngoba sibonile kungezelelwa inani labantu abahlabayo lama centers lapho kuhlatshwa khona emakhaya. Sibone kubuya abebutho abezempilakahle kubutho bezohlaba abantu kwindawana ezifana laboLupane, kwindawana ezifana laboNkayi, lakwezinye indawo zangenhla yemaNdebeleni. Sibone kusiba lokungezelelwa sibili kwabezempilakahle ibutho elivela eliwanke ukuthi lizoncedisa ukuhlaba abantu. Esingakwaziyo yikuthi njengoba abantu bakulumhlubulo bevele bengani bayesaba abebutho, kuzabaphatha njani, bazenelisa yini na, ikakhulu nxa sikhangele emakhaya kuma-villages, ukuthi abazukwesaba yini ukuthi babuye bezohlatshwa, ikakhulu nxa betshelwa ukuthi abazoncedisa ukuhlaba ngabebutho.
Kwezinye indawo emaphandleni isizwa kuthiwa uyathola kulomuntu oyedwa ohlabayo khonapho kulamakhulu lamakhulu abantu abamelele ukuhlatshwa. Selike lahlangana lakho lokho?
Liqiniso sibili kumqotho ukuthi emaphandleni abantu abahlabayo bayasilela, kukanti le ndawo lapho kuhlatshwa khona bezinlutshwana. Kodwa siyakholelwa ukuthi ngokuletha abebutho abezempilakahle kubutho kuzenza kube lobubelo ukuthi abantu bathole bebelokuthola lula indawo lapho abangahlabela khona. Sithemba ukuthi bazananzelela ukuthi indawo zemaphandleni eziningi abantu bebengakahlatshwa, bezame ukuthi behambe besenza ama-mobile clinics. Lendlela okuzamobhalayizwa ngayo ibe leyana ezaba lesizotha ezenza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo. Bekusilela kakhulu, kodwa ngokubuya kwabebutho kuzenza kube ngcono.